tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Kolamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngomgqibelo omhlaka 20 Mabasa 2019 uFrances Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Isikhathi sokuthi ngabe siyajabula siselebrator ukuthi udaba lwesindiso olwavulela sonke ukuthi sithole lokho. Independence naye sinika athuthi udaba lokusindiswa ekwemhlabeni ngapha. But asikutholi ngoba ama-prizes aqansile ngensuku zakhona ze-independence.
Uzulu wakobulawayo uthi nalo kakube likhefu elide elimanyanisa elokunanza uzibuse kanye lelepasika. Akula okuningi okokujabulela eZimbabwe kwamanje ngenxa yesibumo esibi sezomnotho.
Oh yes, sizabona ubuthano ePotomac eMaryland, Washington DC. AmaZimbabweans azabe ajabulela Pasika, sizabe sijabulele Independence, sizabe sijabula nje zamaZimbabweans.
Umcimbi wobuthanisa izizalwane zeZimbabwe esezihlala eMelika esigabeni seMaryland wenziwa lamhlanje ngemini yangapha njalo uthembisa ukuba muhle okwamagama. Untombazana oyintandane othontise inyembezi phambi kwequla lekomiti yedale lephalamende ngenyanga edluleyo esithi wehluleke ukubhala imihloliso kaform 4 nyakenye ngoba ibhekane lobunzima bokuthola i-birth certificate useze wayithola. Zonke lezi ndaba lezinye lizo sizwa kulomsakazo. Uzulu wakobulawayo uthi laloba kube likhefu elide elimanyanisa elokunanza uzibuse welizwe kanye lelepasika, akula okuningi okokujabulela eZimbabwe okwamanje kungenxa yesimo esibi sezomnotho abantu bebhekane lenhlupho eziningi. Sibe lethuba lokuxoxa lomnumzana Benny Moyo, ingcwethi ecubungula okutshiyeneyo uresearcher engomunye wabalwela ilungelo loluntu. Othi kunje intengo yempahla lokudla iqonge okwethusayo, izulu kalinanga kuhle okungaba kuzabangela indlala enkulu elizweni.
I-Independence Day iselebrate ubuzwe bethu, kodwa ke ubuzwe bakhona ungala kudla, ama-prizes akhwelayo asuphayo. I-Easter isikhathi sokuthi ngabe siyajabula siselebrate ukuthi udaba lwesindiso olwavulela sonke ukuthi sithole lokho. Independence naye sinika athuthi udaba lokusindiswa ekwemhlabeni ngapha. But asikutholi ngoba ama-prizes aqansile ngensuku zakhona ze-independence. Asila kudla, akula zulu, igwaqo mibi, izibhedlela zilamithi. Yet Easter is about healing and service.
Njengoba kunje lenzani lina maZimbabweni ukuze lilungisise umumo eZimbabwe?
Into ehluphayo ekhona kakhulu yona leyo ukuthi uhulumende yena ngokwakhe uyapromise izinto ongazenziwa. Esikhulile ngama-reforms but ayiphabayi isitshintshile, iphosa isitshintshile, but iphosa nxasithi ama-changes abuyayo awuguqukanga lutho. Olokufanana ama-requirements akhona olokufanele edinga i-permission ama-policen xa sizahlangana. Manje singaba lokukhuleka kunjani nxa siyafuna ukuthi sithole futhi i-permission ukuthi sihlangane nje free.
Umongameli Mnangagwa uke weza kobulawayo ezokhuluma ngokuthi udaba lombhuqazwe wegukurawundi malukhulunywe mgceke kutholakale amacebo ukuthi kulungisiswe. Lina likubona njani?
Ya, indaba yakhona uMnangagwa ngiboni ngani uzama ukusebenzisa isihawu lokubalekela amacala abo. Abantu abayibo abayenza umbhuqazwe ungu-Minister of Agriculture omunye ngu-President. Kasikezwa indlela yokuthi ama-perpetrators akhona ageziswa njani, ngoba ngike kube lokuthula nxa singatholanga justice. I-justice ngeyokuthi bona ababayenza khonokho bethole isijeziso, ukwenzela ukuthi abasalayo bengamasosha abaphatha intamba bakahulumeni bekwazi ukuthi akwenziwa, kuqakathekile ukuhlonipha uluntu lamalungelo abantu. Okwesithuba kule nto yesithotha i-truth recovery, nxa singatholanga iqiniso ukuthi kwenzakalani, asiboni nje kudlala lokhu. udlala amazwana.
Ah, linyekela bathethelela na njengoba umbhalo sithi kumele lixolele labo abaliwonele.
Kanti umuntu oxolelwa phela ngotshengisa ukuzisola ukuze thoni lokhuzela. But asikaboni instead ucharamba lo mthodi baloku besidwa kuyimpi aba kawula indlela etshengisa ukuzisola. Mina ngokubona kwami umthodi lo charamba batshengisa ucabanga kwahulumende ezayo.
So lithi kakwenziweni ukuze lixole?
I-commission efakiweni aliyani National Reconciliation kayiphiwe i-report ezingu-2 ekadumbutshena, iphiwe i-report eChihambakwe, and then we move forward siya phambili. Iliyana indlela yokuthi sithole amaqiniso okwenzakalayo emuva ngapha, ngoba ukufihla ama-report nalana yindlela yokuthi uhulumende wayezazi ukuthi ulamacala. Nxa kuyukuthi bazimisele sibili ukuthi kuphele lokhu, ama-report ayimva yakudala indaba engaphumi. Mina ngibona kulobufarisi lapha kubalamanga. Okwesi-2, awujeziswe abayenza khonokho. Sibuyele futhi sibhale kuhle imbali yethu yeZimbabwe, sibhale ukuthi kwayenzakala i-go-ground isenziwa nguhulumende wezani. Ibe yi-history efundiswa ngabantwana bethu. Emazweni enjenge-Germany kulicala ukuphikisa ukuthi kwayenzakala i-Holocaust. Sifuna lathi kube lo mthetho wenza ukuthi kube licala lokuphikisa into ye-go-ground.
Lo ke bekungumnumzana Ben Moyo, ingcwethi ecubungula okutshiyeneyo, uresearcher njalo engolwela ilungelo loluntu. Sixoxe laye ekobulawayo ecingweni.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimhlotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930, 6065, 15460 laku-13860 kilohertz.
Umcimbi obuthanisa izizalwane zeZimbabwe esezihlala eMelika esigabeni seMaryland wenziwa lamhlanje ePotomac Park ngemini yangapha, sokwedlule isikhathi sohlelo lwezindaba lolu. Umsakazo weStudio 7 ubelethuba lokuxoxa lomunye wabaqoqela umbuthano wamawoso ukudla lomculo, abantu bejabulela nje ikhefu lokuthola kweZimbabwe uzibuse kanye lele Pasika ukuthi bane ngempela sonto yinye. Lo ke unkosikazi Rowesayi.
Oh yes, sizabona ubuthano ePotomac eMaryland, Washington DC. AmaZimbabweans azabe ajabulela Pasika, sizabe sijabulele independence, sizabe sijabula nje zamaZimbabweans.
Lo ngumbuthano wezombusazwe na?
Hayibo, hayibo, hayibo. Umbuthano lo ngawese amaZimbabweans akula political party, kuzabe wonke muZimbabweans uzabe ukhona embuthanweni le.
Le uqoqe labe sigodlo someli weZimbabwe eMelika na embassy?
Hayi, lo ngowa maZimbabwe njenga i-community yamaZimbabwe eseMelika. So kuzabe kule wonke muntu, ayikho kuthi i-embassy zange zizabe nje for Zimbabwe.
Kuyini okuyabe kusenzakala kulumbuthano?
Sizabe siwosa, sizabe silokudla, sizabe sijabula, sizabe sikhuleka.
Umculo uyabe ukhona?
Oh, uDJ Tau uzabe ukhona. So kuzabe kule ukujabula kukhulu.
Lizakhulekela yini iZimbabwe njengoba ibhekane lobunzima kwezomnotho, kwezombusazwe, konke?
Oh, sizabe sikhulekele iZimbabwe. Kuzabe kule umkhana, sizathola umkhana wokukhulekela abantu basangane nengozi ye-cyclone Idai. Sizabe sikhulekele iZimbabwe jekele.
Ngobani abanxusiweyo kulumbuthano?
AmaZimbabweans wonke aseMelika, Canada bazobuya, ama neighbors ethu, ama Americans, South Africans, Zambians, wonke muntu siyamukela lokhu mbuthano loya.
Kuzabe kulokudla okunjani?
Ukudla kuzabe kulonyama, kuzabe kulotshwala, inyama, konke ukudla kweseZimbabwe.
Ngobani abaqoqela umbuthano?
Oh, kulo DJ Tau uzasipa ukudlala konke. Then kule Mrs. Gwekwerere. Then kulo Tisu African Goodies izabe isithengisa, sizabe sithengisa amazowe, amaputi, things, lemon creams, wonke wonke into yes Zimbabwe. Amahewa azabe agcwele, azowe orange, I cream soda, I raspberry, I blackberry, I peach, cream soda yamakane, yonke into yes Zimbabwe. Ispeko, ispeko, iroiko usavi, madras curry, amatimbi, umfuto, amatemba, inhlanzi, ziomesweyo, umbida, indumba, amahlamvu azabe khona, itanganda, iroibos, five roses, ikofi, rikofi. Ya umkhwaba uzabe ukhona futhi idovisi layo, honey layo, isoda yaseZimbabwe, ukuthengisa idelele, i-brown rice, impuphu yamabele silayo.
Lo ke bekungunkosikazi Rowesayi owetisu Zimbabwe Goodies obekhuluma ngomcimbi obuthanisa izizalwane zeZimbabwe esezihlala eMelika esigabeni seMaryland owenziwa lamhlanje ePotomac Park.
Lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
mshweshwe
lamlela nampaba fukembuna
lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
mshweshwe.
Untombazana oyintandane othontise izinyembezi phambi kweqola lekomiti edalela ePhalamende ngenyanga edluleyo esithi wehluleke ukubhala imhloliso kaform 4 nyakenye ngoba ibhekane lobunzima bokuthola ugwalo lokuzalwa i-birth certificate useze wayiphiwa kulandela udaba olwethule yilo msakazo echasisa uhlupho lwakhe. U-Albert Ncube owe-Studio 7 usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ngempela batho beqinisile abadala lapho bethe umntwana ongakhaliwe ufele embelekweni othakhulayo esibongiseni mthombeni wesiliwe ole mnyaka ukuzalwa elithumi lasikhombisa uthinthe inhliziyo zabaningi lapho esehlise ezimathosi inyembezi elandisa ngobuhlungu ngokubanjwa ngamandla okuthiya isikolo ngoba engelayo incwadi yokuzalwa i-birth certificate. Usibongiseni wabhujelwa ngunina lapho ebelethwa kwathi uyizwa ahamba egolwa namalala kuthe kufika isikhathi sokuthi athathe i-birth certificate komthitheli bathi bafuna i-death certificate kanina yona eyayingekho okwadala ukuthi engayiphiwa lincwadi. Ngemva kokuba i-Studio 7 yethule udaba lwakhe bakhona abalaleli abathintekayo bamsiza uSibongiseni wathola i-birth certificate kanye lesithupha ngemva kwamalanga alithumi kuphela. Simthole ejabulo okumangalisayo lapho sifika kibe silikwe izolo.
Jabule kakhulu lami emva kokubana sengitole i-birth certificate ngoba bengingaselali ithemba lokuthi ngizafa ngayithola. Okwakhathesi ngifisa ukubuyela esikolo lami ngifunde ngiqhubekele phambili ngifunde ngipasi ngibe ngudokotela. Ngiyabonga kakhulu laba abathe bangincedise ukubana ngithole i-birth certificate. Inkosi ilibusise.
Uyisekazi unkosikazi Siphathisiwe Nkala laye uveze ukujabula okukhulu kodwa waphanga wathi lokho kulobunzima obukhulu ekutholeni lezi ncwadi komthitheli.
So ekubongeni kwami mbonga kakhulu lawo abantu abangincedisayo, abantu abafana nalabo CDYT lo Studio 7 labo bonke abakwanisa ukuthi bangenele kulolu daba abangincedisa. Engikukhangeleleyo ukuthi umntwana lo wabuyela esikolo ngoba efisa ukuthi abuyele esikolo kodwa izandla zami zinjani zimfitshane. Angingeke ngithi ukuthi kulula ngoba mina sengiphumile kulolo duku ubunzima kukhona erejista. Lami ngingathi angazi kumbe uNkulunkulu wangenelayo kumbe kuyini okwangenelayo kodwa ubunzima kukhona.
umnumzana Mphuzeni Mbambo olilunga lemthwakazi Republic Party uthi yena labanye bakhe bathinteka kakhulu ngodaba lukaSibongiseni okwabavuka ukuthi basize ukuthaza imuli ukuthi zidinga ama-death certificates lapho zilahlekelwe ukuze abantwana bengasali bedubeka.
Isicelo esinaso into eyayihlupha kakhulu i-death certificate yekamama kuyikuthi na emakhaya thina emakhaya abazali kumbe isihlobo umphakathi nje wakwamthwakazi ma kushona umuntu engabe eshone eGoli noma ngabe eshonele emakhaya abazihluphi nokuthi bedinge i-death certificate. Okubana into ezinjalo nje ezingathi i-simple things kwenziwa i-ignorance yabantu tholakala sezifaka ingane enkingeni.
Umnumzana Phineas Maphosa ukhansila wentepe uthi udubo lwabantwana abangela ama-birth certificates lusabalele kulesi sigaba naluningi labo ngabazukulu abahlala nabokhulu labogogo. Uthi ngaphandle kokuthi kuguqulwe eminye imithetho ukuthola lezi ncwadi lolu dubo luzahlala lukhona.
Sisukuthi ngayo uma-ofisi la anikeza izincwadi lezi akhulule eminye imithetho leyo womileyo ukuthi nxa ugogo lobokhulu besiza labantwana abanjela bangabazulu babo mabangabawomiseli ngababavumele babanikeza ngoba umntwana nesivalo selizwe lasezimbabwe omele akholise elokuzeni ukukhululeka kwelizwe lasezimbabwe esithi ngama-rights akhululeke ama-rights akhe naye ezimbabwe njengabanye abantwana bonke abantu abazali babangelabo.
Kuhle njalo umgcinisihlalo wekomishini ebona ngokukhumisana umlotha e-National Peace and Reconciliation Commission wayengumahlulu uJustice Selonare uthi kuzamele labo ababulawa ngesikhathi sombhuqazwe wegugawondi baphiwa ama-death certificates ukuze abantu babo bengabhekani lobunzima ngokuthola ama-birth certificates. UNare uthi bazaqala uhlelo lokungcwaba kutsha labo ababulawa badikekelwa emlindini.
Kunje ngendaba le yama-birth certificates lama-death certificates kulandelwa abanye bafuna ukukhetha ukuthi kube lama-exhumations yabantu babo lapho abalele khona. Ngiyathemba lokhu uma kuhambe kuze siyakuqalisa mhla ka-27 kosepa lapha esiyafika kuvulwe ithuna liseduzane lesiporo khanya kuthi izulu lingana amathambo asebonakala kulaba abalele kuyona le ndawo.
UNare uveze njalo ukuthi imbiko yakhitshwa ngamakomishini kaDumbujena Lotshe Hambakwe awahlolisiswa ngombhuqazi wegugawunde anyamalele ezandleni zowayengumongameli umnumzana Robert Mugabe.
Sengenze imizamo eminenge yokuthi yamkhulule kulebunzimanyana sisike sakhulumisana no-Vice President uBaba Mahathi ukuthi khulumisane nabo. Ulokhu esadinga ukuthi angabi njengokwazi kwenu abe phephe isigaba sikababa umgabe ngaleso sikhathi balokhu besawaphikisisa.
UNare uthi bazaqala ukungena emaphandleni uyakhulumisana lezakhamizi njalo kuthaza uzulu ukuthi akhulume ngalolu daba lwegugrawundi engelabo uthandabuza kumbe ukwesaba. Kumaviki amabili edlulileyo umongameli Emmerson Mnangagwa wethule umbiko othi udaba lwegugrawundi kumele lukhulunywe mgceke lenhlupho zonke zabathinteka ngobhuqazwe lo. Iningi elilokhu lihlutshwa ikunzima ngokuthola incwadi zokuzalwa lezithupha. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Okwamanje wathi sike siye kuChris Gande esethulela uhlelo liphuma le ndaba.
Lingali tshona njani izulukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomlobi olodumo njalo eyingcwethi kwezokholo umnumzana Isaac Mbofu. Sixoxa ngelanga lePasika, iEaster. Ye, okwakuqala ngiyalamukela kuhle.
Hayi, siyabonga baba, siyabonga. Silathi siyathokoza ukuthi singene phakathi kohlelo.
Ye, hayi, kuyizwakala. Ungasitshela baba ukuthi ilanga lePasika leli lilokhu lisafana yini lensuku zakudala ekukhangelwa khona ikakhulu abantu besangani bayakholwa bangamakholwa?
Umehluko ukhona, kodwa kuqala abanye emasontweni abo bayaluqakathekisa ngoba kulezi nkonzo ezinkulu ngalesi sikhathi. Uya kwamanye amasonto ufice abantu baningi, abantu engxenye baqede i-Easter yonke besezinkonzweni. Kodwa-ke umehluko yiwona lo oke wawuthinta baba, ukuthi abanye kabasakukholwa lokhu okumelwe yi-Easter, sebezenzele zabo. I-Easter sesiyisikhathi sokuthi bayezikholisela nje, bethekelele izihlobo zabo badakwe, benze konke okunye okuphambene lo mkhuba we-Easter.
Kahle kahle wona umkhuba we-Easter unanzwa njani?
Umkhuba we-Easter unanzwa ngokuthi baba, ikakhulu njengokwenziwa ngamanye amasonto, kuthi iviki eyandulela eza kuqala kwe-Easter kuthiwe base baqalisa ukuba lezi nkonzo emasontweni abo, besiba lezi nkonzo.
Manje-ke nxa sikhangela baba ukubana ilanga lePasika abanye bayandise ukulifanisa lelanga leKhisimusi, ungathi umehluko ungaphi khona?
Umehluko yikuthi iKhisimusi ikhangela ukuzalwa kukaJesu, igcile ukuthi uJesu wafika lapha emhlabeni. Abantu iKhisimusi bathakazelela ukufika kukaJesu. Kodwa-ke iPasika lilanga izinsuku zokukhala, kukhalela ukuhlupheka lokufa kukaJesu, kubuye kube lokujabula ngoba wavuka wakunqoba lokho ukufa.
Kodwa-ke siyabona ukubana abantu nxa bekhangela amalanga wona la omabili bangani bayakuqathanisa iKhisimusi lePasika, ikakhulu ekukunanzeni bethenga izigqoko bekholisa besidla.
Ye, liqiniso lelo baba. Ikakhulu iKhisimusi seba ngeyokuceca, ngeyokukholisa, ngeyokuthini. IPasika ye kuyathengwa ukudla kube kunengi, bese kusithi-ke abanye sebekhohlwa ukuthi kathi yona iPasika ngeyani. Umehluko yiwona lo baba, ukuthi iKhisimusi ngeyokuthokoza, abantu bayakholisa, kanti iPasika ngeyokukhonza okujulileyo, kukhunjulwa ukufa lokuhlupheka kukaJesu.
Hayi, kuyizwakala. Hayi, sibongile kakhulu ba.
Kulungile baba, kulungile kanje.
Lo-ke ngumlobi wengwalo zesiNdebele umnumzana Isaac Mbofu ebesixoxa laye kuhlelo Liphuma Lendaba Litshona Lendaba. Igama lami nguChris Gande, lilale.
Yena-ke ephuma enkundleni uChris, kungena uSithandekile Mhlanga lohlelo oluphathelane labesifazane ole Women's Forum. Siyalamukela kweziphathelane labesifazana, lilami uSithandekile Mhlanga. Namuhla kuhlelo sixoxa lomkhokheli webandla le-PDP uNkosikazi Lucia Mativenga. Sihlaziya ezomnotho welizwe lokuthi siphatha njani abesifazana.
Lapha intengo yezinto asisakhulumi ngayo, sesiphonga ukukhangela kuphela ukuthi khona angazi ukuthi sisibili kuzaphetha ngani, kodwa isinkwa sona siqale ukuthengiswa $3.50. So nisi inkwa pele yakwazi ukuthi noma ulabantwana silabazukulu so baphilela ku bread bin phela ngaba ngalonzangezindlala labo bayovula bathatha amapisa ngu-2 or 3 badle kodwa kathesi ngendlela ngentengo yakhona esinkwa esikhona angazi noma singathi siyapheka wona amacebelengwane layo impuphu yakhona isikwelile futhi abantu bayansasarisa te ukuthi uyabona umuntu owadalwa nguNkulunkulu kunzima ukuthi apho nguvuka efile ukufa mahlayana kodwa abantu baphila nzima kuphilwa nzima ezindlini kathesi abantwana bavala izikolo sokukhangelelwa futhi ukuthi ziyavulwa in a short space of time kathesi ziyavulwa next month izikolo zakhona ayikuzima
ngezinye indlela kusela kuthakazelela izehlakalo njengoba sibona nje okwe-independence okazibuse okwephasika
umlomo esiso uyakubona ukuthi nje imbuzo kuyaresisa le mbuzo yokuthi uthwani ukuthi khona abantu bayabelokhe be-worried bezihlupha engqondweni ngokuthi sathi ziyakwenzani hayi abanye abanye labo kudizaza kukuthi bahambe namadili yani yani okuthakazelela but hayi kaningi ngakho kaningi ngibona ukuthi abantu bathwele nzima abantu abangasebenziyo baningi kudlula abasebenzayo so ngakunjalo kutho ukuthi laba abalutshana abasebenzayo bathwele esingathi i-responsibility eyokuzama ukuthi bangalungisela abantu abaningi abangasebenziyo akusebenzi njalo so okwemnotho okwezomnotho i-economy kakhulu yiyo engiyibonayo ukuthi yiyo eyenza ukuthi izinto zibe lukhuni kakhulu empilweni kulokhe sisehla sisiyaphanga
singathini ngabesifazana ikakhulu abalwa kumpi yenkululeko ukuthi singathi kwabanceda yini impilo zabo
uyabona ukuthi into yonke enxa isenzakala ipolitika yonke enxa isenzakala umuntu owesifazane ngiyosalela emuva uyabona lokukhulunywa kabakhulunywa kangako ukuthi kade bekhona kodwa lokuthi ngakhangele uhulumende wanamhla awubaboni sibili weqonga beqonga labo ukuthi bakhona lephambili ngoba phela ntsho kathesi okwamanje ngumbuso wabona labo abalwela inkululeko but abafazi hayi asibaboni basithelwe kumbe basithwe yikuyini asibaboni kakhulu siphongukubona ama-1-1 sibone ngani bakhona ngani kabakho but hayi balwa nje njengabantwana belizwe labo abakade bephathekile ngokuthi uhulumende atshintshe but kukhanya hayi kusase lo hambo ukuthi sibili bananze labo ukuthi baba lokuncedisa baba lokusebenza okwabonakalayo
leyo balaleli bingxoxo nonkosikazi Lucia Mativenga umkhokheli webandla le-People's Democratic Party sixoxelaye eseGweru asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami usithandekile mhlanga ngikhonapha eWashington DC
yesikhathi sethu asisavuma ukuba siqhubekele sisiya phambili kodwa ke kodwa sikhangele ukuphuma emidlalweni yenguqo edlalela namhlanje esigabeni se-Premier Soccer League iCapes United inqobe iBlack Rhinos 2-0 EFC Platinum yabhuqa iWangi Colliery 2-0 njalo ngomvulo iChapungu United izangqikelana leHarare City eDynamos ingqikelane leRentals kuthi ke iBoso iHighlanders ijikelisane leTriangle Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngoProphet Jeremiah. Isithi libe lempela sonto yePasika enhle.